Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 16 ngompandula 2016 ngontungameli Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje
yikuzikhona inhlanganiso ezifuna ukusekela uhulumende leyo okamgabe ngemali sithina kabam ukunika umgabe imali silungisisa umuzi ume kuhle bese kulethwa imali ezasiza uZulu waseZimbabwe hathi umgabe labangani bakhe.
Abo mkhankaso wetajamuka sesijikele baxwayisa inhlanganiso zakwamanye amazwe ukuthi zike zime ukupha eZimbabwe usizo okwamanje.
Isikhulumeli setajamuka sesijikele umnumzana Promise Mkhwanazi utshela umhlangano lentatheli zindaba eMedia Center ukuba benhlanganiso yakhe.
Intatheli zindaba zihlangana lezi phathamandla zamapholisa ngenhloso yokudinga ukulungisisa ubudlelwano bokusebenzelana phakathi kwenhlangothi zombili. Iziphathamandla zeChikurubi Maximum Prison zalela umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ukungena kuleli jele ukuyabona izibotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abomkhankaso wetajamuka sesijikile sebexwayise inhlanganiso zakwamanye amazwe ukuthi zike zime ukupha eZimbabwe usizo okwamanje ngoba amalungelo oluntu eqhubeka engahlonitshwa nguhulumende weZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
Isikhulumeli setajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwanazi utshela umhlangano lentatheli zindaba eMedia Center ukuba benhlanganiso yakhe bekhathazekile ngokwenza kwalamazwe angentshonalanga kanye lenhlanganiso ezitholisa usizo. Wathi ngabaphathi kuhle inkulumo yabe ofisi yommeli wakolengilande abaveza ukuba bafisa kube ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ozathatha intambo zombuso.
Yikuzikhona inhlanganiso ezifuna ukusekela uhulumende leyo okamgabe ngemali. Sithina kabam ukunika umgabe imali silungisisa umuzi ume kuhle bese kulethwa imali ezasiza uZulu waseZimbabwe hathi umgabe labangani bakhe.
Kudaba lwalabo alokhe besavalelwe umkhwanazethi asikho isizathu sokube lokhe begciniwe entolongweni. Wachaza ejele njengendawo engalungelanga abamsulwa njengaye bengasizo zephulamthetho njengalabo abatholakala belamacala.
Bekulukhuni entolongweni kodwa ke isikhathi esiyizo sinzima kumele sime njengamadoda siqine simelele isizwe seZimbabwe.
Ukhuthaza abamadala umkhwanazi ukuba baqhube umsebenzi wabo ngendlela hathi ngoba bethatha uhlangothi lwezombusazwe.
Thina kakhulule izibotshwa zonke ezomba ngazo ezisejele ongekho emthethweni. Abantu abasele entolongweni yeChikurubi kabakhululwe babuyele ezindlini zabo ngoba kabala macala.
Abetajamuka bathi bayayisekela yonke imikhankaso eqhutshwa ngezinye inhlanganiso okubalisa ukutshengisela kwabomanyano wenera okukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 17 Mpandula. Bethi ukuhlukumezwa lokubotshwa kwabo kungasoke kwababuyisela muva bezoqhubekela phambili ngale mikhankaso aze asuke ebukhosini uMongameli Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF. Bakhuthaza uMongameli Mugabe ukuba asuke esikhundleni isikhathi sesekhona hathi kulindele ukususwa ngendlela elihlazo efana le yasetshenziswa ekususeni enye inkokheli yasemazweni awezwekazi le-Afrika okufana nomuyi owaye ngumongameli we-Libya umnumzana Muammar Gaddafi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amapholisa enkambeni yemzilikazi kobulawayo abophe amadoda amabili izolo ukukhanya kwenkosi Zintimkandla lo Keith Pilime besetheswa icala lokuthatha izithombe bazokhululwa lamhla bengetheswa ngacala njalo bengamiswanga emthethwandaba. Kubika uNompumelelo Moyo.
Igqwetha umnumzana Lizwe Jamela Owe Zimbabwe Lawyers for Human Rights, uthi amapolisa ayehlulekile ukuthi cala bani abangalethesa izibotshwa njalo babotshwe bezihambela.
Emzilikazi police station izolo sithole umbiko wokuthi kuthiwa kulabafana ababili ababotshiweyo, ukukhanya kwenkosi Mkandla noGibbs Philimi. Ukuthi kade babotshelweni asitshelwanga. So namhla ekuseni ngenza isiphithiphithi ngavukela ngagijima siya le Mzilikazi police station, ngafika sibile ngakonfirm ukuthi kade bekhona abafana laba. Sembuza ukuthi kade balapha ngendaba yani amapolisa awemzilikazi kade ekhanya engazwisisi lawo lesi. Athi nasiwazi abantu laba ngabe law and order. I-law and order uzabona nxa sikobulawa lapha. Amapolisa e-law and order ihhofisi yabo itholakala e-central, eBulawayo central. But ngitshelwe ngathi banjele ukuthi ntambama izolo ebusuku bake bathathwa bahanjiswe e-central ku-law and order, akwantu abe-law and order. So ngibabuza ukuthi kade babotshelweni akuloo ndlekileyo, andampendulo engiyitholileyo ukuthi babotshelwe. So ba-release ukungela charge. So kunje so asikwazi ukuthi kade bebaphelele, asikwazi ukuthi balalele nesitokisizo.
Umnumzana Zinti Mkandla yena ubike ukuba icala abalibotshelweyo belinge lokuthatha izithombe zabantu abakade beholiswa ukudla duze lalapho okuye kwaba lokutshengisela. Umkandla useke wabotshwa eGwanda etshengisela eyedwa ethi uMongameli Robert Mugabe akasuke embusweni.
Amapolisa angibophele ukuthi ngithethe impikitha esitendi sikuye lapho ku-food distribution khona duze lalapho kwenzakale khona umsindo phakathi kwamapolisa labafowethu beTajamuka. Yikho bangibophele khona sifike laphana sizelulela sathatha impikitha, ngayithatha nini impikitha. Bazongimisa amapolisa banithathele ifoni yami bayidilitha leyo mpikitha baqeda khonapho bangithele esitokisini. Singene izolo ngo-half past five sisizasaphuma namuhla ngo-2. Kubalulekile ukuthi basho ukuthi icala ngelani.
Umnumzana Keith Philimi yena uthi ubotshelwe ukubonakala ehamba loZinti engela cala alidalileyo.
Umbotshelwe ukuthi-ke ngihamba lo jaha othetha izithombe zabantu ade benikwa i-food distribution emakhokho be-Stanley Square. And so after that amapolisa abuya asibamba-bamba asihambise sisilethe emzilikazi. Hhayi, abasasitshaya bebeyethwisele. Kukhanya vele bagagase ukuthi akulacala baze baxolise.
Iningi labantu kulezi insuku eZimbabwe bayabotshwa kungela macala abawadalileyo kulandela ukumemetheka kwemikhankaso yokutshengisela abantu besola indlela uhulumende abusa ngayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Intatheli zindaba zihlanganele ziphathamandla zamapolisa eHarare lamhlanje ngenhloso yokudinga ukulungisiswa ubudlelwano phakathi kwenhlangothi zombili. Sixoxe lomkhokeli wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongozi.
Siyabonga sibe lomhlangano labaphathi bamapolisa. Njoba lisazi intatheli zindaba eziningi bezihlukuluzwa lokubotshwa ngamapholisa. Ngakho ke sibambene inhlanganiso ezijeneyo ezimela amalungelo entatheli zindaba saba lomhlangano omuhle kakhulu lamapholisa. Sananzelela ukuthi hashi obekungekho ikungakhulumisani kuphela. Kodwa akula olesifiso sokuthi intatheli zindaba zihlukuluzwe. Ngakho ke sibe lezivumelwano ezijeneyo eziningi kube lempumela ethize yokuthi kube lokuthi siqhubeke sisiba lemhlangano ejeneyo labaphathi bamapolisa ukuze sizwisisane ukuthi singasebenza kuhle njani. Njalo kube lesivumelwano sokuthi lawa amapolisa babe lendlela yokufundisa amalunga abo ukuthi umsebenzi wokuba zintatheli zindaba aso nto esingathi ingaphandle komthetho.
Umnumzana Foster Dongozi ingomgcini sihlalo wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Siphinde saxoxa njalo lomqondisi wenhlanganiso yeMisa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya.
ukuthi siye phambili lathi sizakhuluma lathi lentathele izindaba ngalokhu lathi sikumumetheyo esikuphathi esikuxwayiswe ngamapolisa lathi sibatshele ukuthi sibaxwayiseni kakhulu kukhanya kuvele ukuthi kukhona indlela intathele izindaba okumele esingathi ibehave ngazo okungayenza ukuthi kube ngconywana izihlakalo lezo njalo sixwayise ukuthi amapolisa la kumele amukele ukuthi intathele izindaba asozikliwe intathele izindaba kulacala ezizenza basemsebenzini lokho bakwamukele.
Umnumzana Nhlanhla Ngwenya ngomqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo entathele izindaba iMisa Zimbabwe. Amapolisa akwele Botswana alise izizalwane zeZimbabwe esihlala kulelo lizwe ukutshengisela zisola umumo oseZimbabwe. Amapolisa aseBotswana athi esabela udlakela lokho ngokwesithathu ukuthi avimbe inhlelo zokutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe. Kubika uMartin Gwenya.
Abakade beqoqe lokhu kutshengisela abe-speak out besebenza lenhlanganiso yeBotswana Civil Society Solidarity Coalition for Zimbabwe, i-Bokkie Scores, bathi bathole ucingo luvela emapholiseni izolo ntambama lubaqonqosela ukuthi bangaqhubeki ngokutshengisela. Amapholisa aqale anikeza imvume yokutshengisela lokhu kodwa atshintsha ngomzuzu wokugcina esithi athole umbiko ukuthi kuzaba lodlakela. Omunye wenhlanganiso ye-speak out, umnumzana Charlton Tembo uthi badaniswe isenzo samapholisa esithi kodwa abasuke belahle ithemba bezadinga ezinye indlela zokutshengisela.
Forward ukuthi siza kumele silokho zekutsha futhi sizama ukuthi si-applyele kutsha kungehlula asazisayile kanjani but siza-applya kutsha.
Uthi umumo ekhaya ukuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa kanye lomnotho ongamanga kahle yikho okubambe ngamandla ukuthi bafune ukungena esitaladeni batshengisele.
Othina sifuna ukudemonstrate one ngokuhlukumezwa kwabantu ngamapolisa bekhaya abantu ababengathwala ngasikhali. Two, ukunyamalala kwabantu, abantu bayanyamalala, people are being adapted, asazi ukuthi banyamaliswa besiwa nga. Okwesithathu, i-economy yeZimbabwe yavela ayisayensi. Okwesine, ama-bond notes.
Uqhubeke esithi isiqoqela ukuthi uMongameli Robert Mugabe asuke esihlalweni
lokuthi uMgabe sifuna uMgabe ayehle esitulweni because kathesi sizothiwa yahamba hamba usemazweni kathesi useBangladesh la ulanti kuyalala kuphele ema-meetings la akulanti eyenzakalayo ekhaya. So besifisa ukuthi ayehle umdala isikhathi sesitshayele abantu benkosi anike abanye ithuba lokubana labo bekwanisa ukubuza.
Unkosazana Justina Mkoko wakwathunjwa kwesikhathi eZimbabwe kanye labanye abenhlanganiso ezibumba iBokkie Scores kade bekhalelwe ukwethula imbiko kulaba abakade bebuthene. Ngemva kokuqoqana kwesikhatshana abalihlekana abakade bebuthene emgcekeni wesikolo seHavron Senior Secondary bachitheke ngamunye ngamunye phansi kwelihlo lamapholisa kodwa bathi abasuke baphele umoya bezaphindela njalo emapholiseni ukuyadinga imvumo yokutshengisela. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 kusabulungile Botswana.
Iziphathamandla zeChikurubi Maximum Prison eHarare namhla zalele umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tswangirai ukungena kuleli jele ukuyabona abantu ababotshwe kumalanga edluleyo phezu kokutshengisela besola umbuso weZANU-PF. Iziphathamandla lezi zithe uTswangirai ubengeke avunyelwe ukungena eChikurubi ngoba engayisuye muntukazana. Ngalokho zithe kumele aqale adinge imvumo kugatsha olukhangelane lokusebenza kwamajele. Umnumzana Tswangirai ubehamba leziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela omunye wabasekeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa. Sixhume umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leli umnumzana Abednego Bebe.
Indaba yokuthi nje kwabantu abatshengisela ezitaladeni lapha eZimbabwe akulunganga sibili ngoba yikwephulwa komthetho ngohulumende walapha.
izano okukhona okusobala ukuthi isiyethukile kabasakwazi abakwenzayo sebehlulekile ukubusilizwe asebekwesaba ukuthi bavume kumphakathi ukuthi hayi bantu sokusehlule lokho babeke amathools phansi omunye umuntu athathe nje asebenze khonoko sokubehlula. Ungabona uhulumende eseze siyangenela umuntu obotshiwe ejele ukuthi abonwe kuphela osokusele ukuthi-ke bazangena ezindlini zabantu betshela abantu ukuthi bangene njani emabhedungu ngoba kuyesabeka okwenziwa izanu ukuthi khona umuntu esiyabona abantu ababotshiwe ukuthi khona kavunyelwa ngoba iloka so-ordinary person. Nxa engaso-ordinary person isizathu sangikhona lo mthetho wangikhona uthi umuntu ongaso-ordinary person ufanele enzeni yindaba bengamtshelanga ukuthi enze khonokho engakakwenzi kuyatshengisa sobala ukuthi hhayi ubuhlungu babo yilobana ukuthi abantu bebezaba lokujabula kakhulu khona ngale ku-hgroupi alubana ngaba bamyekela wakhuluma sebelobuhlungu beze besabe nezibotshwa ezingavotiyo besesaba ukuthi mhlawumbe angabonwa ngabantu be-hgroupi sabazagcina sebemvotela ethola amavoti amaningi. Yikwethuka kwamagwala, yikwethuka kwabantu asebehlulekile, yikwethuka kwabantu abangalaplani abalacebo lokuthi benzeni okwabo sokuphelile. Yikho ubona abantu abadala abangabantu bezanu amadoda labomama abasapotana lexhegwe elingasakwanisi ukuzimela amadolo kasavumi kodwa lokhu kuxaba ngupresident kuyatshengisa ukuthi iy'ngqondo zabo zimfitshane kakhulu ukuthi bakubone ukuthi ubabalwana sekukhulule sokuze bamphumuze.
Uyatsho umhlonitsho ukubana izibotshwa kazivoti manje babe besesaba ukuthi angene nje bona abantu ababotshiwe njengoba bengasoze bavote kukhetho.
Yikuphelelwa zingqondo, sebephelelwe zingqondo abantu bezanu kabasakwazi asebekwazi ukuthi aphonge ukuthi konke abangakwenza ukuthi yonke into balo. Ngikhuluma kunje nje bekulomhlangano okade kufanele ube khona enkaya kade kuselebrate khona ama-councillors angu-4 bathumele amapholisa bawuvala lowo mhlangano besithi khona izanu ibhukile. Okwethusayo ukuthi vele sebesethuka yonke into nje ekufanele ukuthi yenziwe ngumuntu weZimbabwe sebesethuka kabasayivumi sebenjengabantu nje abathi abethuselwa ngamaphepha njengezikhwehle emasimini abasayazi into yenzayo kwethuka kuphela lokuthi bafunani abasakwazi lokuthi bangenzani kabakwazi lokuthi baye ngapha abakwazi lokuthi bacele kubani sebehlulekile okwabo sekusemnyameni nje kumnyama kute ju ngabakwazi benzeni.
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqhotshwa kwenhlelo kubandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo. Live talk namuhla sixoxa ngokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe ngabantu abanakanelwa ukuthi basebenzela uhulumende kamongameli Robert Mugabe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ukuphathisa abadubekayo, ukuletha ukuthula lokwenqabela amalwa ecatsha ngokunye okumqoka kuqula lele Melika eliza kuba lisemhlanganweni we-United Nations General Assembly. Ele Melika lizaqhuba inhlelo zokusebenzelana lamanye amazwe ukuletha ukuthula emhlabeni. Ele Melika lizaqhubeka njalo lithembisa likhuthaza inqubela phambili emhlabeni jikelele. Umsekeli kanobhala obona ngengqubela phambili emhlabeni unkosikazi Sheba Crocker uthi okwenzakala elizweni jikelele yikho okuzaqhuba indikimba yele Melika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Ukuphathisa amazwe yikho okuzakuba isiqokoqela samazwe kamongameli Barack Obama. Ele Melika lizaqhubeka ngemizamo yokuletha ukuthula lomvikela emhlabeni jikelele liqondiswa ngumanyano we-United Nations emazweni afana le-Syria, Libya, Yemen lamanye amazwe aphakathi kodubo lodlakela, kutsho unkosikazi Crocker.
Lawo be kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Lo ngumsakazo wenu, umsakazo olipha indaba eziqotho, umsakazo weStudio 7 osakaza use Voice of America eWashington.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi uphokile, waza waza.
Kuhlelo lokuzilibazisa uhlelo Waza Friday lamhlanje sihamba lomculi oseleminyaka efika phose engamajumi amathathu ecindezela ingoma uObadiah Matulana, yena osanda kwethula idlalate lakhe elitsha alethe igama elithi My Family Comes First.
Usewenzile njalo uDr. Jack Anindo uObadiah Matulane, yena osekhiphe indlikizane edlalade lomdumo wamakhosi umculo wereggae. Okulidlalade elithiwa My Family Comes First njalo eliphume ngolwesithathu.
Sizathu lesilingoma ezi 13 isilungu kuphela. Ingoma lezi ngibhalile zibhalwe yimi zonke. Ngase recorda kobulawayo so le studio lapho ebulawayo lapho ngise recorda kule mpophoma. Ikho lapho ngirecorda kone album yami le.
OkaMathulane uthi ufake zaba lichumi lantathu ingoma ukuze abalandeli bakhe bazikhethele ezibahlaba umxwele njalo kuleli dlalade uthinta indaba eziningi ezigoqela ezothando, ezombusazwe kanye lezokholo. OBadiah Matulane uqale ukucindezela ingoma ngomnyaka ka 1988 lapho akhuphe khona ingoma ethi wa Divorce Number 1. Kumadlalade yakhe angamachumi amabili asewakhuphe selokhu waqala ukucindezela idlalade leli elithiwa My Family Comes First ngelesibili elohlobo wereggae. Njalo uMathulane uthi ulenze ngemva kwenkuthazo wayithwele ivela kubalandeli bakhe.
Into eyenzakalayo ukuthi isidlalade ngasikhipha ngo-2014 esereggae. Abantu bakhanya besithakazelela bacina besitano sicela usiphinde esinye. Kodwa lapha kuli reggae kwehlukene ngoba sihlabelele labantu abami abangamankazana ku-backing yobabhekileyo kuli album le.
Abantwana abangamankazana abaphathise ukucula indodana kaMathulana uMthulisi nguye obetshaya ama-drums njalo laye ukhangelelwe ukukhipha elakhe idlalade ekupheleni komnyaka. Abafuna ukuxhumana loMathulane balakho ukumbamba ebulenjini kuFacebook kukhasi elibizwa ngokuthi OBadiah Matulane Music Fans kanye lasecingweni kunombolo ezithi 077 132 994.
Ladies and gentlemen, lend me your ears and listen to this song. The song is dedicated to fathers and mothers.
Let's love our children. Let's show them our love. It is our responsibility to take care of them. Let's be sure that they are always happy. Always happy. Remember, it is written in the book of Rules. Therefore, let's not disappoint them. Anyway, show Rastafari.
Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Man, bless and big up. Good things are Gwanja Rastafaraya. Obadiah Matulana Isabela Ge Gamnandi Ekriba Ushelo Lwetu Lwa Lam Sanj. Makamangu Azibe Wope Zilobo Lila Le Oliva Lilisayo Muntunga Milinko Mo Salani Ushelo Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.